siyabonga jahelitala o Chris Kande li chona njani sa pole Zimbabwe yikutibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 26 ngompandula 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubhode ebusuku wadiliza izindlu ezingafika 300 eqalisela eSt Mary's eMiami Park. Wasuka kunapho waya kuze ngeza 5 wasuka waya ku Unity A, Unity C, kuseke Unity G.
Izakhamizi zeChitungwiza leEpworth ezedlula ikholo zisele zingelandawo zokuhlala namhla ngemva kokudilizelwa izindlu zazo ngomunicipality balezindawo. Ixoku labantu litshengisele eMutema eManicaland lisola amazwe aphecheya ngokwethesa eleZimbabwe izijeziso zenotho phambi komeli weMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Wharton. Kuhlandla leWoza Friday lamhlanje siphethe ugwalo olutsha lwenkondlo olulotshwe ngabalobi abazibiza ngegama lokuthi abalobi bakithi elilisihloko esithi Sigiyango Lwethu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abangafika ikhulu abahlala eChitungwiza abasela zindlu kulandela ukudilizwa kwemizi yabo okwenziwe yizisebenzi zikamunicipality emadabukakusa namuhla. Kuthi emzini weEpworth amapolisa acine esebenzisa intuthu ehitshayo i-tear gas ukuxotsha izakhamizi ezibambane zavimba ukuthi indlu zazo zidilizwe kwabotshwa ezinye. Umphathintambo wentuthuko yezabelo umnumzana Ignatius Chombo utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzaqhubekela phambili ediliza lezi zindlu kuhlelo olufanalo lwenziwa ngomnyaka ka-2005 ole-Operation Murambatswina. Sikhuluma nje kubikwa kulokufuthelana okukhulu emzini we-Epworth duzane leHarare lapho okugcwele khona amapholisa ohlangothi oluvimba umvukela awe-riot. Uhulumende uthi izakhamizi ezidilizelwe izindlu zazo lezi zakhiwo uxolo. Uhulumende uthi izakhamizi ezidilizelwe izindlu zakha lezi zakhiwo ngaphandle komthetho, kodwa isisekelo sombuso esitsha sithi uhulumende kumele aqale akhele labo ayabe ebadilizela izindlu. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi iChitungwiza Residence Trust umnumzana Mavela Sikhumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ubhode ebusuku wadiliza izindlu ezingafika 300 eqalisela eSt Mary's eMiami Park. Wasuka kunapho waya kuze ngeza 5 wasuka waya ku Unity A, Unity C, kuseke Unity G, Unity N, Unity O, Unity P, wadiliza izindlu lezi. Simangele thina ukuthi hayi kathi umunicipality ukwenza lokhu ebusuku abantu balelele ngendaba yani. Sasesibona ukuthi hayi ukwenze ebusuku noma lokhu kakukho emthethweni ekwenza lokhu ukwenza abantu belele, yena ngala incwadi emuvumeza esuka emthethweni ukuthi ayenze lokhu okuyenzileyo. Noma thina mhlaka 24 April sakuthola i-judgment in our favor isithi hayi umunicipality uyamiswa ukuze angayiphambili ediliza izindlu zabantu. Njalo yena umunicipality mhlaka 27 June wasukuma waya ku-High Court wacela ukuthi aye phambili lokudiliza izindlu zabantu. Kodwa thina mhlaka 11 July lathi sa-opposa ukuthi hayi umunicipality akakwanisi ukuze adilize izindlu zabantu noma lokhu kukho emthethweni. Njalo umunicipality wayengaphi izindlu lezi zisakwa, kutho ukuthi thina sisamele ukuthi indaba leyi ihlathelwe phansi e-High Court So benze izinto ezingekhoyo emthethweni esingathi ngesiNgisi contempt of court. Njalo sesikhulume lamagwetha yethu ukuthi hayi ithimani le e-High Court liyomisa lokhu okwenze ngabantu laba ukuthi idiphi esiyenzileyo kathesa.
Manje lapho bezidiliza lezi zindlu bekulabantu phakathi njalo akulayini abalimele.
Sithi bangafika bathi umuntu aphume phandle bona badilize kathesa asikatholi any report ethengisela ukuthi kulo muntu olimeleyo.
Ubona abadilizelwe izindlu laba bangaphi sikhuluma nje?
Silabo kathesa silemhlangano labo phambili ngaphandle kwe-head office yesiphiza silemhlangano labo vele kathesa.
Emhlanganweni lo kungasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuyini eliza kukhuluma.
Sifuna ukuzwa kuphela ukuthi bangaki labo abalezindlu ezidilizele njalo sesithatha amabiza abo bakhulume lamagwetha ethu ukuze sigidime lo daba lolu siya e-High Court.
Umnumzana Mavela Sikhumalo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zeChitungwiza, iChitungwiza Residence Trust, obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le eChitungwiza. Oke waba ngusiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana Gideon Gono namhla walile ukukhuluma ngodaba lokuhlaselwa kwakhe ngumphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Jonathan Moyo phezu kodaba lokuvinjwa kukagono iZimbabwe Electoral Commission ukuthi athathe isikhundla sokumela iBuyera kudalele Senate. Lanxa iZek ivimbe uGono ngesizathu sokuthi kabhalisanga ukuthi avotele eManicaland, uGono uswele izitha zakhe kuZANU-PF esithi zingaba ziyizo ezenze iZek yathatha leli nyathelo. Kodwa uMoyo wethule umbiko esola uGono kakhulu ngalokhu esithi kulokusola abanye bakhe kuZANU-PF kumele azisole yena ngokungazi umthetho. Umoyo uthe njalo uhulumende kasoze agijimele ukuguqula umthetho ukuze uGono enelise ukungena esikhundleni lesi. Sixhume uGono kodwa wathi kasoze aphendule amazwi kaMoyo. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Rugare Kumbolayi walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi luzahlaziywa lidale le-Politburo. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibone ngani mina lokhu kusitshengisa ukuthi hayi ukulwisana kukuZANU uMgabe uPresident Mgabe sehlulekile mpela ngalesi sigaba ukuthi akhokhele kumbe azi ukube khuza abantu bafu ukuthi bahloniphane ngoba phela siyazi ukuthi esikhathini esiningi lesibesikwazi hayi kuZANU kungabala dubo uPresident Mgabe uzaphuma athi hayi sokufanele kube nje kwenziwe kathi esebenza imihlangano lani kodwa ukulwisana lokukhulumisana kubi lokhu kusiya phambili mbona nithi nalokhu kusitshengisa ukuthi hayi iZANU isingene esikhathini sokuthi isebuzimela obukhulu kakhulu njalo uPresident Mgabe laye kazi ukuthi yini angayenza ukuthi iZANU ingabi sebuzimeni lokho.
UGono ohlezi esithi yena kalahla ngothi aluthathayo kuZANU-PF kodwa ukuhlaselwa kwakhe ngumoyo obikwa ekuhlangothi lukaMnangagwa kungaba kuveza na ukuthi icele likaMnangagwa limbona yena uGono njengomuntu okucele likaMjuru.
Awu kanti ke vele udlala ngathi umnumzana uGono enxa yesithi yena akalacela ithathayo ngoba phela ukungena kweze politics ngalesi sikhathi kunokulwisana njalo kudingwa ubukhokheli kuZANU kutshengisa ukuthi laye kukhona phela iqembami kulwe endabeni zenezo ezokuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaPresident Mgabe. Ngalelo ke mina ngibone ngani kuzima kakhulu ukuthi salesi sithi hayi uGono hayi uqinisile. Kodwa ke ye limqotho lelo lokuthi hawu okwenza ukuthi ahlaselwe kangaka nguprofesa uMoyo kuyini ikuthi kabadlale iqembu linye phela ngibone ngani lokhu kusuka kube segcekeni kakhulu manje ukuthi yena ukulifa iqembu.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela kwele bilithane.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, la kushortwave 4930 12080 laku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abangene umhlangano wensuku ezimbili oweZimbabwe Lawyers for Human Rights 2014 Symposium on HIV, Human Rights and the Law sebekhuthaze ukumanyana kudaba lokulwela ilungelo labaphila legciwane lengculaza kungakhathalekile ukuba ngabasiphi isigaba sempilo okubalisa abaphila ngokuthengisa imizimba, izitabane, abaphila lobugoga, abantwana kanye lasebeluphele. Kubeka intatheli izindaba yethu uMavis Gama.
Kuvunyelwene njalo kulomhlangano ukuba kumele uhulumende akhunjuzwe isikhathi sonke ukuba aveze obala ukusetshenziswa kwenotho yelizwe njalo azilandele ngokugcweleyo izivumelwano angena kizo, ikakhulu kukhangelwa udaba lwegciwane lengculaza. Okhokhela iqula labakhankasela phezu kwelungelo labaphila legciwane ehlanganisweni ye-AIDS and Rights Alliance of Southern Africa, ARASA, uNkosazana Lynette Mabote, yena oyisizalwane sakwelesiwazilendi kodwa yisebenza yise-South Africa, utshelela umhlangano ukuthi isimanga yokuba ohulumende bezwekazi le-Afrika belomkhuba wokukhalaza sikhathi sonke ngokusilela kwemali yokusebenzisa kunhlelo zempilakahle.
Manje imali ithi bathi imali ayikho, asikwazi ukuthi-ke abantu bayisibhedlele-ke bathole imithi yabo. Abakwazi nabo ukuthi balungise zonke izinto esidingekayo ukuthi abantu bakwazi-ke ukuthi bafike kule sibhedlele ukuthi bathole zona le mithi lemi namasevisi from ibhedlele.
Lokhu kugcizelelwe ngoze emele inhlanganiso ye-Treatment Action Campaign, TAC, yakwele South Africa, uMnumzana Mziwethu Faku.
Umzekelo, andizusuke South Africa ndithi abantu baseZimbabwe emele benze lena lena leya. Into esizawuyenza kukusherisha ii-experiences zethu eSouth Africa and then ibe ngabantu baseZimbabwe abazawukopa le nto siyenzayo eSouth Africa ibe iyenzeka. Abantu baseZimbabwe banelungelo lobaba mababe bafumana uncedo kwezempilo, kodwa practically ayenzeki loo nto, ibhaliwe phaya. Yintoni ke ngunobangela kuba bangasebenzisa umgaqo-siseko waseZimbabwe khona ukuze nabo babe bayafana neSouth Africa, babe bayafana namanye amazwe?
Ngesikhathi esethula umbiko wakhe oze emele uhulumende weZimbabwe kulo mhlangano, umqondisi wohlangothi olubona ngendaba eziphathelene legciwane lengculaza kanye lomkhuhlane wofuba, uDr. Owen Mgurungi, utshengise ukukhathazeka phezu kokwanda kwegciwane kwabathetheneyo lezithandani, ikakhulu kwabesifazane. Wathi kunje isimo sokutholakala kwegciwane lengculaza siveza ukuba isilinganiso esikhulu sesitholakala esigabeni sakoBulawayo, kuthi esemashonaland and west sona silesilinganiso esiphansi, kodwa lokhu kwemukelwe ngendlela ezehlukeneyo, ikakhulu inkokheli yedale lephalamende ebikulo mhlangano emela isigaba seMandebeleni, umeli wesigaba seMpumalanga yakoBulawayo edale lephalamende ngaphansi kwebandla le-MDC elikhokelwa uMnumzana Morgan Tsvangirai, uNkosazana Thabita Khumalo, uthi kunengi okubangela lesi simo okugoqela ukusilela kwemisebenzi kanye lempi athi uhulumende uhlezi elayo ebantwini baleso sigaba kusukela ngesikhathi seGugurahundi.
Akusoze kusimangalise njengamameli bephalamende abavela kwaBulawayo. Imbangela yokuthi ngculaza kuBulawayo ikhwele ikubulawa kwamafekthari akuBulawayo ebulawa nguhulumende wakuleli lizwe ongelandaba lempilakahle kaZulu wakoBulawayo. So sebebone kuqakathekile ukuthi ngculaza ibe yiyo ezasikhithiza ngokusibulala njengemkazi. So into ekhona lapha yikuthi uhulumende wakuleli lizwe uvele into yakhe ukuthi akulale abantu beMandebeleni, babona ukuthi basebulala ngeGugurahound, lokhona kwethusa uZulu lomhlaba. So namhlanje sebesebenzisa ingculaza njengendlela yokuthi basibulale, ngoba besazi ukuthi akulanto esizayenza singaze sikhale ukuthi siyava ingculaza bazasitshela ukuthi uhulumende akalamali.
Uthi uMakhumalo ukukhalaza kwahulumende ethi akalayo imali yokuthuthukisa inhlelo ezenza impilo kaZulu ibe ngcono kuyikucatsha ngomunwe, ngoba imbangela enkulu kuyikungasetshenziswa ngendlela kwenotho yelizwe ithaphuzwa nje ngabalutshwana.
Nxa kuyukuthi kasila mali, azivaleni phela uhulumende wakho, simgcineleni. Nxa uhulumende lokhu evuya ekuseni siye emahhovisini begada ndezamatshina befike emazweni bethenge iy'mpahla abeza lazo emzini yabo, thina ngapha ekhaya zilinqeqo zomlomo, okutsho ukuthi yena uhulumende usedlulekile. And thina esikutshoyo yikuthi i-Afrika inothile okunye okunathisa amanzi. Inkinga yikuthi abantu abephiwe umlando wokugcina umnotho wase-Afrika yibo abalenyawo ezixegayo. So sokuqakathe ukuthi izidingo izinsimbi sike sizifake enyaweni ukuthi bame baqonde.
Okhokhela isigaba semandebeleni enhlanganisweni yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Lizwe Jamela, utshela iStudio 7 ukuba kumqoka ukuba inhlanganiso zisebenzele ndawonye, zikhulume ngalizwi linye ukuze zifezeke izinqumo eziphume emhlanganweni lo owenziwe ngaphansi kwesihloko esithi Taking Stock, Taking Action for an Improved National AIDS Response. Uthi uJamela kumele uhulumende angakhethi iqembu okufana lezitabane labaphila ngokuthengisa imizimba lapho ehlela inhlelo zakhe zokulwisana lokusabalala kwegciwane lengculaza.
Ayisikuthi siyabhala yini kumapolisi yethu nxakhangelene ngezempila kahle ngoba iGlobal Fund ithi yona sibhale khonokho ukuthi sinike ifunding. Kumbe vele siyabhala ngoba sifuna ukuthi sibone ukuthi hayi kule mizamo eyenziwayo kulaba abathiwa izitabane kumbe kulaba abathiwa ngama-sex workers. Kasibhali nje ngoba sifuna ukubhala ipolisi ezayenza ukuthi sisihuge laba abanika izimali ukuthi sinikwe izimali. Nxa sesinikwe izimali zakhona thina singayenzi inhlelo eziphathanalo labantu bona labo. So mina nxa inhlelo sifakiwe kupolisi mbona ukuthi uhulumende ufuze etshengise ukuthi hayi uqinisile la uzimisele ukuthi nxa ebona ukuthi HIV and AIDS ukuthi siqede sifike kuma 90 labo ama 90 labo 00 abakhulunywayo kuze sihlanganise umuntu wonke.
Abangenela umhlangano bagoqela abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo, iziphathamandla zikahulumende kugatsha lwezempila kahle kanye labaphila legciwane. Inkokheli zenhlanganiso eziphatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo likaZulu kwezempila kahle ikakhulu abaphila legciwane lengculaza ezivele kwele South Africa lezimela isigaba sonke lazo bezikhona. Bezikhona njalo inhlanganiso ezimela amaqembu ahlezi ekhohlakala sikhathi sonke okufana labaphila lobugoga, abantwana asebekhulile, izitabane abathengisa imizimba kanye labakhankasela amalungelo alabo abaphila legciwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuyabule njini ku-www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise-UK, eMelika noba kwezinye indawo zomhlaba.
Live talk lamhlanje sikhangela udaba lokudilizwa kwezindlu eChitungwiza le-Epworth. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven zupoki.
Kuwoza Friday lamhlanje siphethe ugwalo lwenkondlo olulotshwe ngabalobi abazibiza ngokuthi abalobi bakithi. Imbongo ezingamachomi amane ezilobelo lugwalo olulesihloko esithi sigiyango lwethu zithi injongo iyalo lugwalo emqoka ikubuyisela isizotha lenhlonipho yolimi lwesiNdebele. Kubika uBenedict Nhlapho.
Wangithanda ngingamthandi ngaze ngamthanda sathandana ngamthanda engangithandila ke mlwaphela uthando thando yathandeka ma uthandile bayathandwa abanye bengathandwa abanye uthando luyazithandela lapho luthanda khona jabula ma uthandeka kodwa ungathatheki into ephelayo uthando luphathe kahle nxa lusekhona kanti thando into enjani.
Inhlanganiso yabalobi bakithi ibunjwe ngo-2013 ngenjongo yokuvuselela lokuqinisa amasiko lolimi lwesiNdebele. Ngomnyaka ofanayo abalobi laba bethu lugwalo lesihloko esithi izigigaba zakondonga ziyaduma. Lonyaka ke sebethule igwalo lwabo lesibili olumumethe inkondlo phansi kwesihloko sithi sigiya ngolwethu. Umgcini sihlalo enhlanganiso yabalobi bakithi njalo eyimbongo eyaziwayo uBongani Ncube uthi inkondlo ezikulolu gwalo lulujo oludliwa umuntu ebotshelwe.
Ngithi sigiya ngolwethu limi kakhulu sesibona ukuthi abantu bakithi abaningi sebehluleka ukukhuluma ulimi lwabo. Umuntu akakwazi ukuqeda umusho engazange afaka ipala lesilungu. So sisho ukuthi manje siyasiqhenya ngolwethu ulimi yabo, siyagiya ngabo.
Inkondlo yakhele ethi uthando iyakufakaza lokhu akutshoyo.
Iso betha basaluthanda uthando kodwa bayakuthanda ukuthandwa. Nabathu abanalo uthando kodwa bayakuthanda ukuthandwa. Nalabo tabathandeki bakhona babathandayo. Ungamthandela ukuthi uyakuthanda, mthande ngoba umthanda nawe. Bethandelene nje uthando emathambo thambo nje uthando futhi kanti thando winto enjani.
Bangamachuma mane abalobi ababhale inkondlo kulolugwalo olamakhasi angamakhulu amathathu. Uzenzele Nkomo dabuka ekhezi emaphisa ngomunye wabalobi abalenkondlo zabo kulolugwalo. Yena ke uzalale ethi isimanje.
Isimanje siyapi isizwe sakithi sibukela ubulima obuchithe bahlikiza ubuntu isizwe esibhemileyo isizwe samaphilizi isizwe esidakiweyo isizwe sabamasihlalisane isizwe esihoshulizisu isimanje singenkemisile.
Lapha ke uthi simanje manje sesiwafake engozini amasiko omdabu.
Ikhuluma ngabani ngesimanje abantu bakithi? Ubu abantu bakithi abatsha abangasalandela amasiko abangasayenza okwakusenza abantu bakithi bakudala.
UBrian Juma insizwe yakogala ePlumtree yena ke nguye obhale ethi ziqoqene.
Liqoqanela qondiso bekungaqondanga ngiyaliqagezela balobi. Giyani liqothule phansi liqakatekile balobi liqukethe okukhulu liqonda indlela lobi lameva liqoqoda iminyango yavuleka laqhaqa ingqondo yezaqoqodo zaqonda zathinta.
Ithi ke lisizwa ukuziqoqa umuntu aqoqeke yikho okuqoqekileyo.
Bangibiza ungqondongqondo umastermind umdidiyeli umenzi wezinto zenzakala umabobotheka kugodola inhliziyo zabo esifazane. Ngangiqondise kakhulu amagama ekukhuthazeni intsha ukuthi baziqoqe emsebenzini lena abayenzayo.
Okhokhela laba balobi uBongani Ncube uthi njengoba ugwalo lwabo lwakuqala luthengwa okwamakukisi ebusika kabathandabuza ukuthi lalolu olwenkondlo luzathandeka ngendlela esimanga. Uthi lolu gwalo luza kwethulwa ngokusemthethweni mhlaka 11 Okthoba eHilbo Recreation Center kanti ke unxusa wonke osazigqaja ngolimi lwakhe ukuthi abe khona. Unxusa njalo abanye abalobi besintwini abalokhu besagoqe izandla ukuthi labo beze babe yingxenye yale nhlanganiso.
Iqaqakathekile ukuthi umuntu alikhulise ulimi lwethu labo baba ngoba yilo esinjani esingathi sikhuluma ngalo siyenza ngayo yonke into. Okwesibili ukuthi sibonise abantu ukuthi iziphiwo zethu zingafi kulabantu abaningi ababhalayo kodwa bangakwazi ukuthi bengenza kanjani. Ukwazi ulutho uzolwazi ngokulibala ma ungalizwanga lutho umuntu ugcina usubhalelwa imbali yakho ngabanye abantu wena ukhona kuba nzima ngoba basuke bangabhala into engelona iqiniso.
UBongani uthi injongo esemqoka kibo yikuthi abalobi benelise ukuziphilisa ngokuloba kwabo okuyinto athi idinga uxhaso olukhulu oluvela kulabo abathanda ulimi lwesintu. Uthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi ugwalo lwabo lolulalo lufundwe ezikolweni zeMandebeleni abafundi babhale imihloliso yenkondlo eziphuma kulo. Uthi abanesibanda ngomunye wabalobi abalenkondlo kulolu gwalo. Yena ke ukhethe ukuhamba ngonyawo lwembongi zasendulo ezazigiya ngokuhaya amakhosi.
Ngiyehlukile kancane lezi mbongi mina ngiyinyosi ngihaya ngomlando kwamaqhawe akithi imlando abayenzayo ngesikhathi besaphila. Ngiyenze ibe yizibongo zabo bese ngiba khaya ngazo.
Usikhiphe enkundleni ngenkondlo elonda umlando weqhawe ubaba wesizwe okaJoshua Mqabuko Nkomo. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Joshua Nkomo kaNyongolo kaMqabuko kaRamatsatse flathela zimbuke sikhumbe sehlula bethuki mageza ngochago abanye begeza ngamanzi kunzensundu yabensundu qaliwe siziba saseRhodesia. Kunzi yamandebele eyakhupha abamhlophe sizibeni zabhulukudela inkabi zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqokwa lithumi lamadoda ijubela imhlophe elayakha isidleke wahlala imkhombazana wenowe mbumgodi wangawuhlala owavula inkundla wasineliza igxangu owacitha umlilo wasentumbane ngehlahlela imanzi abanye bewubhula ngelomileyo unangu nangiya namhlazana kungayisuye uphunyuka bemphethe obulawayo bamdinga phansi laphezulu kanti sendizwe kwenkonjane wayezizweni umahamba yedwa ethembe intonga yakhe abanye behamba namabutho egadle ngenganunu ama AK-47 umdala wethu umafukufuku umqabuko ulinda owemba basala bencinda undunankulu kwezipra force owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu luyeza eRhodesia. Yenzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafulaku falibalele yahlangana lembila zithuthu Smith yawo indiza mchine Victoria Falls kwavuma uGeneral Peter Walls wathi inkunzi mqabuko ayikho enye inkunzi engihamisana lawe eAfrika uliqhawe lamaqhawe enyongolo elakhothama ingelanxeba emhlane umkhonto owalola wacitshe njelele intaba engakhwelwa ngabafukazana athi azama ukuyiqansa amabhunu ayehluleka imbabazani eyahaqaza amabhunu insimbi edlezinye savunguzane sifika besalibele.
Bayethe ngabalobi bagithi bebehaya umfo kanyongolo umafukufuku phela unkomo. Sikhangele incwadi lisilobela zona lina balaleli. Namhlanje silale evela kumlaleli othi siyabonga ngendaba elisipha zona. Kungani lingaqhubekela phambili. Ngithanda ukubingelela abangane bami uChali, umsekeli lohloka. Ngibingelela eJabula lapho engafunda khona. Lienelisa ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi voandebele.com. Lisithumele njalo incwadi zenu nge-WhatsApp kumbe i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Darling hingoma ka Bob Marley vala uhlelo lwethu lwa lamhlanje kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili izakhamizi zeChitungwiza leEpworth zisele zingelandawo zokuhlala lamhlanje ngemva kokudilizelwa izindlu ngomunicipal abalezindawo njalo izakhamizi zeMtema eManicaland ziyatshengisela ziswela izijeziso ezafakelwa umgabe yimelika. Kwanelokwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo lilande.